Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 3 inhlango la 2022 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengula usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi.
Akho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha isihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothele masinya. Kuthi-ke kuwoza Friday leviki lo mculi wengoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube yena-ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Zithi umthetho lo kumele ulungisiswe ukuze kuvikelwe ubandlululo, ukudlwengulwa lezinye indlela zokuhlukunyezwa ezitholakala emsebenzini. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSorbonne koBulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
NjengeMthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela utshintsho olube khona ku-Labour Act. Sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani. Njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqhathelana osebenza lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta uthi kumele lomthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lomqhathi wethu. At the same time nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelwe elizwe njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze nomthetho we-labour uyawo.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lomthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlwengulwa usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlwenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokho kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi ngoba bevele behola incane.
Hayi konke ukukhulunywa siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi thina izisebenzi ezithola i-RTGS. Taxi yakhona iningi, ama-charges akhona lawo. Okokuthi ekuqineni thina ongatholi lutho, ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala. Okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar, ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga bokuthi.
Ukuqondiswa komthetho we-Labour Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokunokungcindezelana okukhona. Amalunga ePhalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale ipetition ukuze kulungisiswe masinya. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ehlomile eZimbabwe, kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zomzimba zokwenza ngayo imithi yokuthi zinothe masinya. Mnangagwa wethu le amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Janakira emathuneni awe Heroes Acre izolo. Mnangagwa ukhuthaze abalondoloza umthetho ukubana baqinise impi yokulwisa nalali mkhuba, njalo bathethe amacala alolu hlobo masinyane. Izephulamthetho zivalelwe, izehlakalo zamasela atshontsha ehlomile sezibhahile eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo, lezinyangeni ezithe zadlula, besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini atshiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho, babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababela kwezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza bona lomnyaka baningi abantwana ababuleweyo beculwa izitho zabo ezishiyatshiyeneyo ngizo lezi ziqiwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho, uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade zizileta sezizafika ehofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo, amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinise isandla, badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela, kholokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi, ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula eNdala, bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulo jaha othiye ehluluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe, kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwa bayilibhotabhota endlini lapha. Yililizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu, izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika okuthize. Kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana, ngoba mawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe kunuke okunuka khona igazi asondela. So yikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bacine bevulile lapho bafika kuntombazana lo, kuyukuthi kulesikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguzele ngengubo. Yibo ukudlwangudlwanga esilabo kobulawayo, abantu bayabulawa, abantu bangenelwe kwezindlini bathathele lokhu lalokhyana sokunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulomama khona odwa dodo laphana Kevin ngabantu abangama abasifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho abamcuya khona kodwa bekabasambulalanga ngoba uyathi ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Amalunga ebandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party ayisikhombisa agwejelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili bagwetshwa ukuhlala iminyaka emithathu ngamunye ejele kucala abaletheswayo elokubangela udlayela ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wawo uMnumzana Mqondisi Moyo uMahluli Sengisidatha wengwa izolo ubenqume ukubana bazabika ukusebenzela umphakathi i-community service kodwa wasiguqula lesi sinqumo namuhla bebethoniswa bevela emizini yabo kusukisela ngomnyaka odluleyo ngoba bekubail kodwa baphinde bavalelwa entolongweni ngeviki edluleyo abagwetshiweyo babalisa uNkosazana Sibongile Banda Busi Moyo labo uMnumzana Tainos Nkomo Livson Ncube Akim Ndebele Nkosinathi Ncube Maxwell Nkosi Mongameli Xokuthwayo Mlotshwa Lowelcome Moyo bake bavalelwa kwenyanga ezimbalwa ngomnyaka odluleyo enkambeni zekhami lemlondolozi kobulawayo njalo abanye babo bathi batshaywa balimala. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uMongameli Joe Biden welemeleka ukhuthaze idale lephalamende eleCongress ubana lisekele iziqondiso zomthetho wokunqabela ukubulawa kwabantu mahlayana bedutshulwa ngemibhobho osokuvame kakhulu ukwenzakala kuleli lizwe. Lokhu ukukhulume izolo esikolweni sakhe eseWhite House esithi kumele iMelika iphume lamacebo ngokunqabela udlakela lokubulawa kwabantu kusetshenziswa impopo. Amalunga edale lephalamende eMelika abakukomiti ebona ngezemithetho yeHouse Judiciary Committee sebesungule inkulumo yokuguqula nokuqinisa umthetho wokuthengwa nokuthengiswa kwemibhobho elizweni. Enye yenguquko azama ukuyiletha kulomthetho iguqela ukukhuphulwa kweminyaka umuntu alakho ukuvunyelwa ukuthenga umbhobho isuka kwelishumi lathoba minembili 18 isiya kwengamashumi amabili lanye 21. Undoda odubule abantu abane ngolwesithathu kwele Melika wagcina izibulala edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma ubikwa ubejonge uyabulala udokotela akade imithi samlando ukubangela ukuba abe lenhlungu zeqolo ngemva kokuhlinzwa kubika amapholisa alomango. Kuthi umphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba ubike namhlanje ukuba uzabiza abaqondisi benhlanganiso lamankampani akumsebenzi wokwethulwa kwezindaba kwele Melika asebenzela eMoscow emhlanganweni wokuqonqosela ngeziqondiso zemigoqo efakwa nguhulumende wakhe kulandela okwenziwe yiMelika kwabezindaba baseRussia abasebenzela kulelo lizwe. Amapholisa kwele Botswana athi athwaliswe amagabha avuzayo izigebengu ezingena zivela kwele South Africa leZimbabwe ezidala amacala zihlomile ikakhulu izehlakalo zokutshontsha imali ehanjiswa izimoto zamankampani ezomvikela awe-security. Intelele lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaviron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe edale lephalamende othi amapholisa akhala ngokuthi athwele nzima ezigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngempopo. Umelosiba lukhulu wamapholisa kwele Botswana uMnumzana Phemelo Rama Korwane uthi iningi lamacala lalidalwe enyakenye lalo nyaka.
re ithetse ha se tsano re ira dipatisiso le ditshwetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibe la matsala mangalisayo mo masitinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo macala bebambene nabanye babo abe South Africa kanye la Zimbabwe
uthi bathole ukuthi impopo isicwele ezitaladeni zeBotswana okuyikho kudala ukuthi amacala untshontshwa uhlomilwe aqonge noma nje esithi ucwele impopo ezitaladeni wona mukurani uthi abasiboni isidingo sokuthi amapolisa ahamba ngenyawo ebhotabhota athwale impopo
re dumela gore burukutlisa mpebo bolaolesega mme re na le lephata le le lengwe hela le leng gore re setse re
nxa sikhangele isimo silethemba lokuthi sisanqoba kodwa kulabanye abogatsha lwe-SSG abahamba behlomile kodwa amanye amapholisa akukafiki isigaba sokuthi behambe behlomile
iningi lezigebengu ezingena zivela eZimbabwe kumbe kwele South Africa babikwa bengena okungekho emthethweni abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Stanley Ncube bathi ukuze kulwisane lwalolu daba lwamacala kumele amazwe omathathu ebambane
kuzakuba nzima ke ukuthi amazwe la alwise lolu daba uma bengasoze basebenzisane ndawonye kungaba ngcono ukuthi bonke basebenzisane iZimbabwe leBotswana bakhulumisane kube nombono ofanayo njalo sibone iSouth Africa leBotswana leZimbabwe befaka amakhanda ndawonye ukuthi balwise lolu daba olwezigebenga lezi ezihamba sithatha imali okuthiwa ngama-armed robberies abathatha izimali ezimoteni ezihamba sithwele izimali nakuma-ATMs
umnumzana Mthabisi Dube yena ohlale eBotswana leSouth Africa uthi akumnandi ukuthi uzala abantu beZimbabwe likhulunywe kundaba yesifana lokudalwa kwamacala kwamanye amazwe
ukuthi ibizwe labeZimbabwe libe lingena endabeni ezingalunganga ezifana lokudalwa kwamacala doesn't put us in good light kulama growing xenophobic sentiments emazweni angomakhelwana afana le South Africa so uma abanye bethu beqhubeka bedala amacala it will give abantu abafana labo Operation Dudula igunya lokuthi baqhubeke besithi ama foreigners ayawona kumele abuyele kibo
kula makorwane uthi okubanika ithemba yokuthi abaningi abavela kule South Africa leZimbabwe babanjiwe bezama ukudala amacala kule Botswana njalo balinde ukuthonisiswa kwelinye icala elisanda kudalwa enyangeni esanda kwedlula kulabanye abeZimbabwe bebambenela beBotswana abangene kusecure senhlanganiso yeSouthern African Development Community SADC kwantshontshwa amaphepha aqakathekileyo umphathi ntambo wamapholisa umzana kaheso musi uthi amapholisa kumele afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngoba beyingo ozi mingu kondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana
kweze midlalo iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders selichathe umqeqeshi omusha ovela kwele Portugal oleminyaka ingamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 intethelele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Igama lomqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders nguPaulo ZD Oliveira Brito owazalelwa elizweni laseBrazil kodwa osehlale elizweni lePortugal okwesikhathi eside okokuthi usephethe lamaphepha lelo lizwe lomqeqeshi uze eZimbabwe ndawonye lomsekeli wakhe uAntonio João Martins Leo Torres yena ophinda abe ngumtoliki wakhe uBrito utshaye indiva ukungakhulumi kwakhe isingisi ngesikhathi ebuza zintatheli zemidlalo ukuba kuzasebenze kanjani labadlali
Porque futebol é universal.
Umdlalo wenguqu uyafana nje umhlaba wonke jikelele. Ngilakho njalo ukusebenzisa umfanekiso ukuze ngitshengise abadlali engikufunayo. Baningi abaqeqeshi abazintshantshu abayabe ngakhulumi indimi zalapho abayabe besebenzela khona. Kodwa bayabe belabantu ababatolekelayo njalo ngilethemba elokuba sizasebenza kuhle.
Ukunokwesabela ukuba ngesonto iqembu lebhosi lingaba lenkinga njengoba ubephethe isikhundla sikamqeqeshi uJoel Uphahla enyela amaphepha amvumela ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League. Unobhala jikelele weqembu le-Highlanders uMorgan Dube uthi bakwenze konke okudingakala ukuba uBrito noTorres bahle baqale umsebenzi.
Engingakutsho yikuba amadoda lawa alapha nje ngoba amaphepha abo aqondile bavele sebeqalisile umsebenzi bathe bawuqala nje zengena eofisini letu.
Iqembu le-Islanders lizadlala leHarare City ngeSonto enkundleni yePampa Fields. UBrito uzalelwe elizweni laseBrazil wasesiya elizweni lePortugal lapho adlale khona inguqu kweminyaka elishumi nane. Ngemva kwalokho uqale ukuqeqesha njalo usebenzele umqeqeshi olodumo uJose Mourinho kusukela ngo-2000 kwaze kwaba ngo-2008 kumaqembu agoqela elePorto kanye neleChelsea. Uza kuqembu le-Islanders ngemva kokuhlala kweminyaka embalwa engaqeqeshi njalo uthi wayemiswe ukuqhamuka komkhuhlane COVID-19. Ugcine ukuqeqesha ekupheleni komnyaka 2018 lapho akade esebenza elizweni laseLuxembourg. Uzaqeqesha iqembu le-Islanders ukuze kuphele umnyaka ka-2023. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele eyadange 1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Iqembu le-Chiefs lihlohlelwe ngufarao Matare njalo liqede umdlalo selilabadlali abayithoba munomunye enkundleni ngemva kokuba abadlali balo abathi uDavid Bizabani kanye loBen Nyawunzi betshengiswe ikhasi lombala obomvu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday on 7
Was a Friday, liviki lomculi wongoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube. Yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Ujabuka eJombe esabelene seMidlands. Asizweni ke exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Ukuthuthukisa abaculi bakithi maviki wonke ngalesi sikhathi. Namhlanje sivakatshelwe nguThembelane Ncube ovela eJombe asizweni imbali yakhe.
Ngizalelwe khona ngakhulela khona njalo. Ngafunda eprimary St. Faith School laphana ngafunda esecondary eManzi Emnyama. So ke konke ngikwenzele khona eJombe. Igama likaThembelane leli yilo igama lami lokuzalwa kodwa ke kwezomculo. Ngaziwa endless hop, endless hop kusho ukuthi umuntu mayefuna ukuthola ingoma zami uyazithola lapho ku endless hop. Yile gama engaziwa ngalo kwezomculo.
Abanengibe ngoma zokholo baqala ukucula ecaweni naye uThembelane kudala icula esontweni sekhiphe ledlalade lakhe elitsha.
Ukucula nje into engikhule ngiyithanda nenhliziyo yami nje yonke mangifika lapho kuculwa khona hey bekusiba nzima lokuthi ngidlule. Ngiyakhumbula lasemachurchi bengingumuntu ophatheke kakhulu endabeni zokucula. Ngazama-ke ukuthi ngirekhode lami kodwa-ke ngendlela ukuthi ephaketini bengingamanga kahle. Eyi kwangibela nzima ngazama ngaze ngafika kubongabo ngerekhodi lena ngizama ukuthi mhlawumbe ngingathola indlela yokuthi ngirekhode. Kwaba nzima mpela kwaze kwathi-ke lo nyaka ekuqaleni kwalo mnyaka nje ophelileyo. Ngaqala-ke futhi ukuthi ngenze leli albhamu lami elithi ithuba lokuthandaza.
Uqanqabule wezowafika eGoli edinga umculo owamenza wathanda ukungena kwezomculo waba lenhlanhla womthola basebenza bonke.
Ngikhule ngumuntu othanda ingoma zika Derek Nzimandi. So ke ngaba ngumlandeli wakhe omkhulu. Ngithanda indlela ingoma zakhe ezikhuluma ngayo, ingoma zakhe indlela ebezidlalwa ngakhona, la ngendlela yena azihlela ngakhona. Ngahamba ngaze ngafika lapha aye ukuthi ngihlangane laye. Nguye ke engisebenzelaye kakhulu kule album, engibonisa engumuntu ongikorrecta lapha engabe ngingahambanga khona kahle. Sayenza lokho engu-advisor wami ke sayeza fika uthini siyiqede.
Ngulezi nsuku Endless Hope uyatholakala kumakhasi olizilibazisa ke ku social media nxa ufuna ukuxhumana laye
Facebook Twitter Instagram ngiyatholakala ngegama le group hayilele lami ngisebenzisa igama le group lapho i group lena kumbe mawuthenga i CD ufuna i CD elibhalwe ukuthi Endless Hope Endless Hope ithemba elingapheliyo mangichasisa ngesintu Ngiyabonga.
Lati siyabonga Thembelani Ncube nguye bese laye kuhlelo Woza. Woza Friday hamba ngegama lokuthi Endless Hope. Libela impela sonto emnandi igama lamu Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo Woza Friday kodwa ke isikhathi sethu asavuma ukasikubekele phambili kodwa singeke ehlukane izihlobo ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlangothi ezijineyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuwaza Friday liviki besilomculo wengoma zomdumo okholo uThembelani Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Ngisithi libe lempela sonto elichukela uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.